ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba libe leviki elihle
usiphatheleni namhlanje
ngizafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ka 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuvesi 3 lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami endleleni engihamba kuyo bangithinile khona ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo uthi kuverse 5 ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami isabelo sami elizweni labaphilayo akulalele umkhuleko wami ngoba ngehliselwa phansi kakhulu ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho abalungileyo bazakungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu sifuna sikhangele izifundo ezithize okokuqala yikuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho sizwa ukudangala okukhulu kakhulu kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba abantu abaningi abanye bayala ukuthi umuntu uphakathi kwesigaba sokudangala umphefumulo wakhe udlikizekile lokhu kungabe kulethwe yisimo selizwe kulethwe yisimo sempilakahle yakho ukuthi uzibona ngani akusela lutho ngaluphilela ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo i-COVID-19 abantu bethona besezindlini besilwa ukudla kungekho khathesi izikolo zivuliwe le mali engxenye ayikho ukuthi abantwana babuyele ezikolo ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhathini sokudangala kakhulu lokulihlikizeka uzizwe ngani akula lutho empilweni osuluphilela lona sihlangana lapha la udavide uyakuvuma lokhu ukuthi lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami ngakho kuqala ungabona umoya wakho uphela amandla ungasela amandla okuphila zosithi akusela lutho lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi izithelo zakhonokho okwesibili ungabona ngani akula muntu olendaba lawe angiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa nxa umuntu sendele kulesi sikhathi uyabe bona ngani akulwa muntu olendaba lendaba yakhe uzibona ngani umyedwa lapho uyakhuluma udavide ukuthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo siyakwazi ukuthi inkosi uyesu layo waba yedwa esisesiphambanweni emaceleni kwakhe kwasekunamasela kunezigebengu ezazibethele abantu abaningi babaleka ibizi lenkosi lithi bazobasala umamakhe lomfundi wakhe oyedwa lomunye umuntu oyedwa khonapho ujesu esabayenzela izimanga babengasabonakali amaxukulana ayelande izinkwa amaxuku ayelande izimangaliso zakhe banyamalala bonke loba kukhanya ngani akula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona ngoba lapho uDavide yathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami ngakho uNkulunkulu khona khulumisana loNkulunkulu kwezi sikhathi uyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle kodwa ukhulumisane loNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okungihluphayo uzamangala ukuthi uqeda ukukhuluma layo uNkulunkulu umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho
kuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu olokudangala olokudana ozumphefumulo wakhe uhlubile baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalo abe phakathi kwalo umkhanyisele ubuhle bakho siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.